Inkokheli yeZANU-PF iyavuma ukuthi iGeneration 40 ikhona ebandleni loba belemibono etshiyeneyo ngamandla ayo yokudinga ozathatha isikhundla sikaMugabe nxa engasekho kiso. Ababizwa ngokuthi yiG40 ibizo elivela kulungelo labo elikusisekelo sombuso welizwe lokuthi bangangena kukhetho lukamongameli bakhanya besebenzisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi bathole ukwenza santando. I-G40 le ilabantu ababalisa uKasukwere, uProfessor Jonathan Moyo, uPhilip Chiangwa, labanye abazonda umnanga kwa abathi angeke anqobe kukhetho lukamongameli njengoba ecatshangelwa ukuthi wayengomunye wabajojozela umbhuqazo weGugurahundi owabulalisa abantu abaningi eMathebeleland leMidlands. Omunye walabo ozwa kuthiwa i-G40 idla njengempehlane kubandlaleli ngumnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF. Uthi benza njengabathengisi ababulalisa abantu abaningi ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kodwa lokho kuthiwa ngamasudo ngama-freedom fighters ababehamba bengena bethilengabelungu e-Rhodesian government ababehamba bexabana ukuthi kulabantu abalwayo ama-freedom fighters alile baxabane balwe. Mina lokho engikuthatha ngokuthi ngabantu abafuna ukudabula iphathi phakathi izitha ziphathi ezihlangela into engekho, inzinja zingajikela, inhlabathi ziyaxabana zile ukuthi kulo muntu oziphuthuleyo kungela lutho oziphuthuleyo.
UNdlovu uthi akukhanye ukuthi abantu laba balamandla okuguqula okwenzakala kuZANU-PF.
Akuna muntu mbama-groups amandla okuguqula okwenzakala phakathi kwebandla. Ibandla liguqula ngesisekelo sebandla. So mina ngikwazi kwami bona abantu bangamalunga ebandla ukuthi mbani obagrupileyo laphana wathi phakathi kwamabili athi lezi zindlubu lo liphoko ngazinhlane lakho mina ngiyazi kungamalunga ephathi.
Omunye njalo umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Thamuka Nyoni uthi akuqedakali ukuthi i-G40 iyisimo bani.
Into nje engakavele egcikeni izirumali nje ukuthi khona kule nto engiyamazane enjalo. Mina okwami angikahlangani layo into enjalo. Okhanya ngani ngabantu laba angane baphansi kweminyaka nale eyi-40 ekhulunywayo nale. But ukuthi khona kujongene okwinto kwakhona kumbe ngabantu laba yabona phela kulama-session kulezi nsuku. Kumbe ngabanye laba bezama ukuzivuthavutha nabo bebongomathempu kemi but ukuthi kujongene okwinto kwakhona hayi that much I can't comment.
Uphinde wathi okusobala ukuthi kuzalandelwa imithetho yelizwe leZANU-PF ukukhetha inkokheli ezizathatha izikhundla zaphezulu okugoqela ozakhethwa nxa uMugabe engehlelwa yingozi.
Thina ebandleni bethu silibandla elikulandela i-constitution. Kuyikungaso kusuke kwaba lento ezinjalo kubaklinge ukuthi khona umuntu uyabelandela khona for the meantime uyatake over kusamele ukuthi kuyenza olunye ukhetho.
Ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso kaZulu ebizwa ngokuthi yiUphondo umnumzana Sabelo Sibanda uthi akukhanyi ukuthi laba bantu ngobani njalo bajongene.
Ma belandela imfundiso leyo evele ikhona kwiZANU-PF akulalutho olutsha esizaluthola. Kodwa ma sebethi bona bafundile bafuna ukuguqula ilizwe kube leZANU-PF entsha mhlawumbe ingasebenza. Ikuthi nje asikazi angingabikwazi mina personal ukuthi ngobani bathi bafuna ukwenzani sengibone nje emaphepheni kuthiwa bakhona.
Kukhanya engazani iGeneration 40 isakhona njalo ilakho ukuthwala nzima ekuzameni ukuguqula okwenzakala kubandla leZANU-PF lapho okulokuxoxozela lokufuthelana ngenxa yokuluphala kukaMugabe. Kodwa ke uMugabe owaziwa ngesitemo sokuthi nguGushungo ulakho ukuphazamisa konke okwenziwa yiG40 ngoba esaziwa ngokutshayanisa abantu amakhanda yena eziphethe esidukwini. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.